sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 21 kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje,
our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however these must never be aggressive or divisive.
Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu leUnity Day kusasa, kodwa abeMDC bathi nguye ohlukanisa abantu.
Umthetho lo sibili esifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabinet yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha iconstitution ekuba yiyo umthetho omkhulu.
Inhlanganiso yamagqwetha icothoza imizamo yezanu-PF yokuguqula isisekelo sombuso ukuze siphe umongameli amandla amaningi, isithi lokhu kubuyisela ilizwe emuva. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi ahlale ebambene ngazo zonke izikhathi ukuze ilizwe liphumelele. Emazwini awethu le phambilini kwekhefu lakusasa lokunanza ukubambana kwezanu lezaphu ngo-1987, uMnangagwa uthe ukwehlukana kwabantu ngamabandla ezombusazwe akumelanga kudabule kumbe kudilize isizwe, njalo kulethe inzondano phakathi kwabo. Embikweni obukhanya uqondiswe kumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa, uMnangagwa uthe ukuloyisa ukungena embusweni lakho akumelanga kuphe yiloba ngubani imvumo yokwehlukanisa uZulu. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Isekelo sombuso sithi kumele kwenziwe ukhetho ngemva kwayo yonke iminyaka emihlanu. Ukhetho luza lokuncintisana, kodwa lokhu akumelanga kube yikudonselana okwehlukanisa abantu. Ukuncintisana ngendaba zombusazwe akumelanga kudilise ukubambana kwethu njengesizwe. Ukudinga ukungena embusweni akumelanga kube yilayisensi yokwehlukanisa abantu. Ezombusazwe zethu kazimelanga zehlukanise kumbe zidilize ilizwe lethu. Ezombusazwe kumele zilethe abantu ndawonye kuthuthukiswe umnotho loZulu jikelele. Ukubambana, ukuthula lothando makwande elizweni lethu leZimbabwe. UNkulunkulu alibusise lonke. UNkulunkulu abusise ilizwe lethu.
Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamhlanje embikweni oqondane lekhefu leUnity Day kusasa. Ibandla leMDC lona lisole uMnangagwa lisithi akalalungelo lokukhuthaza ukubambana ngoba kunguye oyehlukanisa uZulu weZimbabwe ngombuso wakhe omubi. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele ongumeli njalo weWange Central edalele eParliamente.
Thina njenge-MDC silesifiso esikhulu ukuthini amaZimbabwe wonke lapha ekhaya nakudiaspora basebenze ndawonye babe mulinye, ngoba ukubambana kuletha intuthuko, kuletha ukuphumelela esizweni. Ngakho-ke siyabe sifisa sibili ukuthini ilanga lele le-Unity Day libe lilanga lokuthi amaZimbabwe akhumbuzane ukusebenza ndawonye. Kukanti siyakwazi ukuthi imbali nanga leli ivela kuzaphu leza PF zaphu leza no PF ikho ukudabuka khona ilanga leli sephes letter sesikhuluma ngeunit yamaZimbabwe wonke kungenandaba ukuthi ngabe zaphu kumbe ngabe zanu kungalandaba lokuthi abe MDC labe zanu so siyabe sifisa ukuthi sisebenze ndawonye kodwa yinto esiqeda umnyaka wonke lo sikwazi ukuthi uED uqeda umnyaka wonke sibhula njengabantu be MDC so ngala lungele lokuthi aqale sikukhuma ngeunit ngala lungele lokuba ngubaba womuzi yena ekwazi ukuthi uqeda umnyaka wonke eharasi MDC so thina siyabe sifisa ukuthi mayefina ukuthi abe united nabantu umele asebenzelane nami ndawonye kulokuba lwisa and siqeda umnyaka wonke kuthi njenge MDC sithwala senzima esibhula ngosazo lwenzima uyidi
uthi kulezi tha eziphandle lapha ezimele zilwiswe ngabantu beZimbabwe bebambene abalezandla ezivulekileyo labalezandla ezivaliweyo uthi ningalokho
akulanto eyisitha esingakhala ngayo njengamaZimbabwe isitha yithi sodwa silwa sisodwa lapha ekhaya so thina njenge MDC sithi yena uba ubaba yena ma iDF uba ngubaba wesizwe akaqalise ukusebenzelana kuhle le MDC kulokuthi achone esilwa layo so yena umele azi ukuthi isitha esikhulu ukuthi thina silwa sodwa lapha eZimbabwe lokho ukuthi kulabantu phandle abayizitha zethu asonto esingathi yenza iZimbabwe ibiyele emuva okwamanje singathi thina ukulwa phakathi kwethu njengamaZimbabwe okuyisenza sibiyele emuva so umlayezo omkhulu ngeunity day for ED ukuthini thina njenge MDC singabantu abangakwamukeliyo lokho akuchilo ngoba ngumuntu esikwazi ukuthini ngathi sihlanganise uyasilisanisa izanu PF ichoni ivula abantu beMDC sikubonile umnyaka wonke lo inkokheli zethu zigcwele emadala emakhotini so akula into engakhulunywa ngo-EDA unit yena ekwazi ukuthi yena akasibambani izinyama Zimbabwe uyasahlukanisa
umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli sebandla le-MDC njalo umela isigaba seWange Central edalele ephalamende Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwamaqwetha elizweni le kakhulu uhulumende weZanu PF ngokuzama ukuguqula isisekelo sombuso esalotshwa ngoZulu ngo-2013 pa umongameli amandla amanengi. Idale lekhabhinethi lamukele inguquko elotsheli bandla leZanu PF kuliviki egoqela ethi umongameli welizwe kumele azikhethele abasekeli bakhe. Njalo abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba. Iloso Society of Zimbabwe ithi inguquko le ibuyisela iZimbabwe emuva. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi uvumelana lalinhlanganiso.
Umbhedo lo sibili osifuna ukwenziwa ngohulumende kanye necabhinethi yakhe ukuthi bavumelana ukutshintsha i-constitution ekuba yiyo umthetho omkhulu owelizweleli ngoba singakhangela i-constitution le yabhalwa izifiso zakhe kune-constitution so akumelanga ukuthi into efana ne-constitution iphonge ukutshintshwa njengamadoda labafazi abambalwa ababe benayo ama-whiskey nje bazidakela sebephonge ukutshintsha into abazicabangayo ukuthi yizo ezi-right kibo bengakonsultanga uZulu yikuhlanya sililokhu esesikubona kwenziwa ngohulumende kokuthi umnangagwa usefuna ukuzipha amandla amaningi okuba yiyo into eyayisihlupha ngomgabe nje eziphe amandla lawo ayemaningi okokuthi into zonke zaze ziphonge ukucela kumele zenziwe ngayo iphalamenti ingasesela mandla nje
ngokubona kwakho kungani kahle kahle uhulumende ethethe leli nyathelo
uhulumende uthathela leli nyathelo ngoba yena ufuna ukulondoloza amandla akhe ufuna ukuthi abuthi ngalokho esingathi ngekhulungu okuconsolidata ipower yakhe ukuthi angasoze wakhitshwa njalo angasoze wasuseka nje ekubeni ngumongameli waleli lizwe ngoba sonke siyakwazi nje ukuthi abantu laba abasibusayo khathesi okuyikhabhali lokuyikhathayo lokhu vele ku-power hungry so inhlanganiso le yezemthetho nje iqinisile sibili ukuthi kubuyisela ilizwe leZimbabwe ngemuva ngendabeni
umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi akusiloqiniso ukuthi bazama ukupha umongameli Mnangagwa amandla angelamkhawulo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba
Iza kamizi enyakatho lasezansi yamandebeleni zithi sezehlelwe ibuyanga obumangalisayo kulandela ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanye 21,000 ezabelweni zombili ngenxa yendlala lonyaka. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izimo lezinenge emathebeleleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo kodwa indlala yelonyaka idanele imhlambi izibaya zavalo emzini emnengi inengi lithi kalisela lokokulimisa ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima lezokufuya olwe agritex luthe emathebeleni north lasemathebeleni south sokufe inkomo ezizinkulungwane ezingamathumi amabili lanye lamakhulu amane 21,400. Isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu uthi isabelo semathebeleni south sodwa sifelwe zinkomo eziphose zifike kunkulungwane ezilithumi lasithupha 16,000.
Zinkomo zingange 15,600 izinkomo zingabe zifile and inkomo zethu imbangela yenza silahlekelwe izifuyo kakhulu akuzange kube lezulu elihle ukuthi kube lamanzi ayeneleyo inkomo zinathe kube lotshani okweneleyo ukuthi izifuyo zithole ukudla.
Umnumzana Ndlovu uthi kubalulekile ukuthi izakhamizi zithathe amanyathelo okulondoloza inkomo zazo eziseleyo ukuze zingatshabalali.
Sesikhuthaza ukuthi kuhlanyelwe utshani bezifuyo nokulondoloza amaganga ethu kube lokudla okweneleyo kwezifuyo. Lelo inani eliseleyo singazilondoloza zingafi. Lama irrigation la akhona ancedise ukuthi utshani obuphakathi sibuvune kungakawomi.
Izakhamizi eziningi zithi ukufelwa zinkomo lokhu kuzishiye zingabayanga. Omunye wezakhamizi lezi umnumzana Johnson Dube yena ohlala eMalihlowe eGwanda South uthi sekule minyaka wagcina ukubona indlala enje.
Kufa inkomo, kufe imbuzi, kufe la madonga ayiwo alimayo inkakayi zakhona ziningi akulanto enhle.
Isakamuzi esengezana unumzana Mandla Maseko uthi layo kunje kakaza kubone.
Inkomo ziphelile ziswela amanzi, zathi ziswele utshani zibe seziswela la manzi. So bezihamba umangomude about ama-10 km zidinga idlelo zithinga amanzi.
Amazwi akhathekelwe ngukhansila kaward 1 ematshetsheni umnumzana Stanford Kala othi izakhamizi zilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Egangeni lapha kakuhambeki nxa ngathi uyahamba ngamathambo wodwa awenkomo ezigcubileyo abantu baluzile okunye okumangalisayo.
Ngaphandle kokufelwa izifuyo iningi lithi selithwele gadalala ngendlala njalo abanye baphikwa sebesidla inhlanyelo abaphiwe ngurhulumende. Nansi isakhamuzi seMashelo Moshe unkosikazi Priscilla Sithembile Nyoni echasisa.
Indlala esilayo yesavela abanye Albert ngicela ukutshela ukuthi sebedla inhlanyelo esayiholiswayo naleyana bayicholisile ihlanganise kube ligogokho bese lishiya ngenxa yendlala ayikhona ukuzenzisa. Hayi asila ngitsho lamanzi izikhotho zifile. Hayi siyahawula bakithi uhulumende akhuluma athi sengithe impupho kayehle uthi uyafika ufice vela kwehla.
Unkosikazi siphathisiwe Nkala ohlala isilikwe layo khala ngephango.
Umnyaka ka-2019 ezishawo zange wabalula kithi thina izakhamizi kakhulu ezeGwanda. Bekule drought engayenziyo besingela amanzi, singela kudla emasimini sasingazange sathola lutho amadamu atsha inkomo zafa ngobuningi bazo. Indlala layo ibhahile lapha kwelayo kithi lapha kuward 2. Impuphu iyadura kube kungcono ngalesi yasikhathi kusabuya umbumumbu kahulumende lwanobuthengiswa ewardini but manje lalowo mumbu awusatholakali.
Umnumzana Mthembu Ndlovu isakhamuzi Mawane uthi abanye basizwa luhlelo lukahulumende lokuholisa amabele loba nje lungeneli.
Uhlelo luhle sibi luyancedisa ngoba lanxa kuthola abanye but luyancedisa ngoba kulabanye abangayenelisi ukuthenga impuphu.
Iningi emandebeleni lasenkabazwe lide ukutshabalala kwamadamu kubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla lonyaka ngoba kungela manzi. Ngakho lithi uhulumende kumele avuselele amadamu amaningi ukuze izifuyo zibe lamanzi lanxa kulendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, imu Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi uAlbert Ncube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo kwaka ward 17 ePhumula wobulawayo ekubandla le-MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, lokuyi-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besekulo liphambili. Sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobho amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo. Ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa, ibenzela ukuthi i-fuel, abalama-challenges of i-fuel for transporting abantu lokali khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senze imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenze iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana mazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections ethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi. Lokhu kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest adivela khona, sibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. NjengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa amasits for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani lidlulile abantu singakulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabali phuma le ndaba lishone le ndaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Jabulani Mnikwa, ukansila weselobela engwebandla le MDC. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Yebo baba.
Ye, okwakuqala ungasitshela ukuthi umumo unjani khonapho esigabeni sakho?
Ah, esigabeni umumo kawuma kudla kulazulu. Abantu bayafa indlala. Abantu bayafa indlala kulakudla. Ukudla kukho ebantwini yiko uludubo kakhulu ebantwini lezifuyo ziyafa kulamanzi, izibhorane, amadama agqibelekile. Izifuyo zilazo zithwele nzima, ziyafa. Phela angathi mina kulanto right.
Ulikelana khona ngapha lizange like line yini selokho saqalisa isikhathi sezulu?
Selikelana kabili kuphela but azange line ngokuningi balo. Amanzi akhona azange angene emadama, amadama agqibelekile la mungamachiki kwangikhona ukukhona uzange ugcwale amanzi.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ungani umnyaka lo esiwukhangeleyo ozayo ungabe uzaba unzima kwedlula lo esikuwona?
Kakhulu okumangalisayo kungalakunje ngaphandle kwalaba be-social welfare abaphathisa abantu.
Ezikolo ke abantwana bebehamba kahle izingakavalwa, okokuthi asezivuliwe ubona ungani babe behamba yini abantwana ezikolo?
Ezikolo abantwana bebehamba but kuloku khonona ukukhalakhala kwabantu lapha, i-school fees sezibadilela abantu ngapha bekhala la ngendlela, so imali kayikho ebantwini. But ukuhamba kathesi kuthemba ukuthi abantwana abaningi bazahamba kathesi esikolo ngendaba yokuthi abazali abalamazi zangkhona zikhwele okunye okumangalisayo.
Manje kunhlanyelo lapha iyatholakala yini?
Inhlanyelo ikhona naleyi e-presidential iyatholakala, kodwa la itholakala layo mdijana mdijana ibuye ngobuningi bayo, ama-housesiz awakwananga.
Kodwa nxa bephiwa abantu bayabandlululwa na ukuthi ngabe bandla liphi?
Bayafisa ukuba udlulula but mina ngiyaphisana labo bakwenzi lokho.
Manje njengoba usithi inkomo zingani ziyacuba ezinye zifile, abantu balima ngani?
Abantu kulohlelo lwa-introduce kuthiwa ngugatshopo bayagibha amagodi. Ugatsha ugatshopo balima ngezandla.
Ngokubona kwakho ubona ngani ikhisimusi njengoba isifikile abantu bazayidlala njani?
Akulantsha isinkwa Gande lapha vela kula nto ekhona kula asikhangelanga vele ikhisimusi ukuthi izakuba ikhisimusi thini ngoba abantu abalalutho vele kuzima.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalaleli kakhulu abesigaba sakho?
Hayi, ngiyalivalelisa abalaleli ewadi 33 esilobela imumnikwa uJabulani uKhansila.
Hayi, sibongile ba. Lo ke bekungumnumzana Jabulani Mnikwa, ukansila weward yesilobela engwebandla le-MDC, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi lilalo.
Siyabonga jahelidala.
silela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni. Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembezi zendoda amadoda. Zaqala kusweleka izinto okufana lokusweleka kwenzekala kusweleka inyama. Hawu awuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama isitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa ukuswelakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho babeyimelele khona belindele elayinini babe babe khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela. Oh mama babezwakala ngokukhwehlela ngamazwi amancane kuwe. Abantwana babuyisilo kuphela ezimbelekweni kwabasobala ukuthi ukudla amabele impuphu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu. Uyabona ukuthi njani impuphu nkulunkulu bayakhala abantu bakho bathi aline lo nyaka izulu line balime washaye bahlele phezu kwawo. Bathi okuningi ungasweleka kulaa ndaba kodwa ke ungasweleka ukudla ba Jehova sithembe wena uma mkhono wakwathethisa noma entabeni enkulu lapho kuthiwa intaba kayikhonjwa esicela khona izulu enjelele akulaa ndaba ke konke lokho.
Nduna malaba nqabe khona abathethisa indlelele bakithi hambani liyexolisa amazolo avuleke silime siqede indlala. Ohlabela ke kamnandi lapho nduna malaba ingoma ihambelana lomumo okhona bakithi umumo wendlala. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhuthaza ukubambana phambilini kwekhefu le-Unity Day kusasa kodwa abe-MDC bathi nguye oyehlukanisa abantu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.